ndaba ku VOA Ndebele.
Kanjani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 5 kumbimbitho 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla
uyadanisa ukuthi uthole ilizwe elinye America nomkhokheli oje ngoTrump sele kube busy efuna ukusibambezela sivule sinyanyane singaya.
Umongameli weMelika seqhelise ngomunye njalo umnyaka izijeziso ezetheswa amalunga ezanu-PF lilizwe lakhe.
I have not yet received the official communication from the party, but from the press briefing that was held by Comrade Obejimpo, I have no reason whatsoever to appeal against that decision.
Ibandla leZANU-PF selixotsheko kuphela owayeyisiphathamandla sogatsha lwalo lwabatsha uMnumzana Godfrey Tenengamo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump seqhelise ngomunye njalo umnyaka izijeziso zenotho ezetheswa iziphathamandla zeZANU-PF lamankampani alobudlelwano laleli bandla iMelika. Embikweni wethu le izolo umongameli Trump uthe ngemva kokususwa kukaMnumzana Robert Mugabe embusweni, uhulumende weZimbabwe usaqhubeka ngochuku lwakhe amasotsha ebulala abantu abasola umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa bethunjwa njalo amalungelo oluntu engahlonitshwa. Ngokunjalo uTrump uthe izijeziso lezi zizaqhubeka zikhona. UChris Gande weStudio 7 uxoxele siphathamandla seZANU-PF uMnumzana Joseph Chuma yena ochotoze umongameli Trump.
Uyadanisa ukuthi uthole ilizwe elinye America nomkhokheli oje ngoTrump bele kube busy efuna ukusibambezela sivule sinyanyane singaya ukuthi balwamlathi njalo siyaphamanise ngabi ngoba thina into le ejeziso yabuya ngenxa yendaba yomhlabathi esafili bangathi nale-Britain and nalaba futhi bushizibuzile pho ngapha bathi kona ijeziso ngezilelo bathela i-embassy enkulu eZimbabwe lapha enkulu kule zonke i-embassy ezikhona lapha e-Africa bathi i-embassy iqala kabe lapha eZimbabwe eHarare bathilani nxa bengafuna ubalo ubudlelwano nathi nxa bevele befuna uba njalo abakushane nathi phela sishane labo kuphelela kufanane ngoba kade sizabe sekuningakuze kube nini nxa uzafuna ukuzama ngapho umuntu eleke efuna ukubandezela.
Bathi bona izizathu ezibangele ukubana baqhubeke ngezijeziso lezi ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa laye uqhubeke ngocuku olugoqela amasotsha echaya abantu lokunye okunjalo.
Into engiqinile njalo emkhoya ukuthi siyakwazi ukuthi ngamanga wonke lapho into vele i-America vele iyenza lapha ikwenzela indaba yomhlabathi sesakubona bafike benzile emazweni amaningi kakhulu izini kathi singakhayela indaba eGuatemala ngale bayenza into efana nalona leyo lobesithi eyenzantoezantoe kwabuya izini uhulumende wabo yenu u-America bafake i-puppet gamini yayo kodwa still izenzo abakhiphanga baze ngathumela ekugcikeni hayi nono linike amakhiwa umhlabathi wonke lowo njalo futhi linobuze livume ukuthi kona lizabakhombaseta izimali ezingaka ezingaka so vele lokho kuthi yona human rights abuse amasotsha bayezile kanobu isecondary khangela abamanye amazwi lapho okwenzeka khona izinto kwesandisi kodwa ngabakho kuma-sandini thina lapho kuze kube ngcono kutshile kulamazwi lapho okubheda khona khangela izini next door athi e-South Africa lapha ukuthi uhambe njani abazi befebhekathakele senzakala laphana ngento enjalo kodwa awuzakuzele khuma ngama-sanctions and bakhulumile belanizile lo-secretary of state ewonisha ingqikaseningake vele libambe indaba yomhlabathi izasibona kodwa ekubulaleni abantu ade libulawo lapha amazimbabwenje abaningi babulewe ama-nigerians ama-ethiopians and other nationalities e-South Africa ozotshaya i-xenophobic labana they never spoke about that.
UMnumzana Joseph Chuma ngowebandla leZANU-PF obexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. uluhlu lwezijeziso zeMelika lulamankampani leziphathamandla zezanu-PF ezilikhulu lamachumi amane lambili 142. Umphathintambo obona ngokuvikelwa kwelizwe umnumzana Owen Ncube nguye yedwa omutsha ofakwe kuluhlu lolunya kenye. Bekunakanelwa ukuthi akhona amalunga ebandla leli amatsha azafakwa kulolu luhlu lonyaka kodwa akusabanga njalo. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngibona ngazathi okuliqiniso abafaka ama-sanctions bathi ukuthi kulezinto ekufuze zenziwe ukuze asuswe. Ekunye kwangikhona kuyekulungisa kodaba lwegugurawuni, i-rule of law, lokulondoloza kwamalungelo oluntu. Kodwa singakhangela akukho osokutshintshile, kwatshintsha ubuso nje bukamgaqo. Kodwa i-system lokho iyi-system yini ophetheyo. Ifotokopi kamgabe katshintshanga lutho. So mbona ngazathi abafakayo labakutshoyo kakukho sokwenzi ngaphandle kokuthi emasoni nje abuya lapha koBulawayo ezohlangana nabantu kodwa kakulanto esiyenzi ukulungisa ngaphandle kokuxoxa nje ngakho. Umuntu okhangele ukuthi ngabe sesusiwe kuzeze ubuze ukuthi kuyini uhulumende osokwenzile differently from okwakusenziwa ngomgabe. Uyabulala umgabe wayebulala lo ubulala ligwaza umhlaba phambi kwama-journalist. So mbona ngazathi kunzima ukuthi sikhangele ukuthi i-America ingasusa izijeziso zomnotho.
Bakhona kade becabangela ukuthi izijeziso lezi zizaqheliswa kungezelelwe kufakwe amagama abanye kodwa akakwenzanga njalo. Ubona ungani kumele na kufakwa abanye?
Ngendlela abaganga ngayo kulabanye okuqala okungabe kuzingaba yintinhle ukuthi befakwe ngoba ungakhangela abaphetheyo bayajabula but abantu bathwele nzima kakhulu. So kuye kuqakathekile ukuthi labo laba balamandla beke bebanjani bebajezise bezwe ukuthi kuphatha kubi abantu kuba njani.
Manje ubona ungani bona abaphetheyo bona laba ababusayo bayakubona yini ukuthi kumele benzeni ukuze basuse izijeziso? Kumbe vele ngabantu abakhanya bengasela ndaba?
Hey, angikholi ukuthi vele bale ndaba bona. As long as bele access lomnotho welizwe bezinothisa bona lemuli zabo abantu bebagidela bengafika emaralini, kangikholi ukuthi kukhona abangakutshintshela abantu. Asibo bantu vele bona abafanele ukuphatha umuntu. Umuntu okufuze ephathe umuntu kufuzele ngumuntu olesimeke, laba balasilo. So kunzima ukuthi sikhangele ukuthi bangatshintsha impilo zabantu.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo oluntu. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Ibandla leZANU-PF selixotshe kokuphela owayeyisiphathamandla sogatsha lwalo lwabasakhulayo umnumzana Godfrey Senengamo limethe sayicala lokungahloniphi inkokheli yalo. USenengamo uxotshwe lidale lePolitbureau izolo ngemva kokususwa esikhundleni libandla leli ngenyanga edluleyo. Umnumzana Senengamo utshele iStudio 7 ukuthi uyakwamukela ukuxotshwa kwakhe lanxanje esithi akwenziwanga ngokusemthethweni. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 usethulela lolu daba.
Ekhuluma lentatheli izindaba ngemva komhlangano wedale leZANU-PF elePolitbureau eHarare izolo, umnumzana Obert Mpofu isiphathamandla saleli bandla uthe bavumelene bonke ukuthi umnumzana Senengamo, yena owamiswa okwesikhatshana ukuba lilunga laleli bandla ngenyanga edluleyo, axotshwe ngenxa yokudelela. Umnumzana Senengamo utshele iStudio 7 ukuthi indlela axotshwe ngayo ayiqondanga ngoba kazange amiswe phambi kwekomithi yediscipline kumbe aphiwe ezinye incwadi ezikhomba lokhu. Asizweni amazwi akhe.
I have not yet received the official communication from the party, but from the press briefing that was held by Comrade Obed Mpofu. I have no reason whatsoever to appeal against that decision, because yesterday I delivered a letter to the president, which I copied to the national chairman, Comrade Osi Zetim Chingur Kashiri, which I also delivered to Comrade Matemada under the National Political Committee, and which I also delivered to the National Secretary for Legal Affairs, Comrade Paul Mangwana.
Uphinde wathi kasoze aphikise isinqumo esithethweyo ngoba inkokheli zebandla leZANU-PF ziyakwazi ukuthi ezikwenzileyo akukho emthethweni. Kungakho akusoze kuguqule lutho. Wengezelele wathi izolo likabula ulobele incwadi yomongameli welizwe kanye leziphathamandla zaleli bandla ebazisa ukuthi okwenzakala kubandla leZANU-PF akuqondanga, kodwa baqhubekela phambili ngokumxotsha. Uthi ukhangelele ukuqhuba umhlangano lentathela izindaba kusasa, ekhuluma ngalolu daba kanye lekusasa yakhe.
I'll advise the nation on Friday, as I will be having a press conference, but in regards to the fight against corruption, we need to make sure that we get rid of corruption so that the masses of Zimbabwe do not continue to suffer by those that think that they are untouchable and connected to the authorities.
Ekuqaleni kwenyanga edluleyo, uMnumzana Tsenengamu, leyinye inkokheli yabasakhulayo kuZANU-PF, ebalisa uMnumzana Lois Mathutu lo Pupurai Togarepi, batshela intatheli izindaba ukuthi umcebisi kamongameli Emerson Mnangagwa, uMnumzana Kudawashe Takwirei, umkhokheli wenhlanganiso yeGrain Millers Association, uMnumzana Tafatswa Musarara, kanye losomabhizimusi uMnumzana Billy Rothenberg, ngabanye babantu ababulala umnotho welizwe ngemsebenzi yenkohlakalo, njalo kufanele kudingisiswe ngalolu daba. Amazwi abo anyathela iziphathamandla zebandla leZANU-PF ikhonzi, okwabangela ukuthi bamiswe okwesikhatshana umsebenzi, njalo abanye bathathelwe ezinye izikhundla zabo. Bacetshiswa ukuthi bayiqeqetshwa kutsha isikolo seHerbert Chitepo School of Ideology ukuze babe lenhlonipho. Kodwa uMnumzana Tsenengamo wakwala lokhu. UMnumzana Mathutu ubikwa wakuvuma njalo uphakathi kwalolu hlelo. Ngimele iStudio 7 ngikhona pha eWashington, nginguSithandekile Mhlanga.
Sele kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi iGrain Marketing Board isixotshe umqondisi wayo weziphala eziseBelmont kobulawayo. Imethesa icala lokuqambula impuphu echipileyo esiyayidengisa emkambo wesitha weBlack Market ngentengo ephezulu. Iphephandaba leHerald lona lithi amalunga eMDC awedale lePhalamende izolo aphikise umbono kaMnumzana Themba Mliswa okuthi unkosikazi Grace Mgabe kumele athathelwe amanye amaplazi achiyelwe elilodwa ngoba elamanengi. Soku isikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Abona umsakazi, salibona balaleli. Ya, nothanda ukukhuluma ngendaba amapolisa endleleni asehlupha ngayo manje. Sesifana nesikhathi sikaMgqabe lesiyana esokuthi amapolisa besehlupha. Ukuthi ma usuka especially South Africa suba hard licala u-driver seZimbabwe. Into emangazayo ukuthi ma usuka eZimbabwe uzosuka usiya e-board kabahluphi kangako bakhangelele imoto ezisuka ngapha eSouth Africa ziye eZimbabwe. Ikakhulu kulokunye okuyi-truck okuyi-roadblock kula kuthiwa endawo yetongogana ishurukwe. Yasekukabili ngidlule ku-roadblock leyo yabona. Umuntu ipolisa ithatha amaphepha wonke awe-truck, iphepha elithize, wonke amaphepha. Sesuka lapha sekusukela siqala ngokuthi hey icala esenza nje ukuthi yazi umdizi imali. Nelinye esefeather stone laphana masuka usisebanga e-BTS. la ma unga matrucks of ubi unga indo unga matu roadblock lo ngau tua misaga unga stinte la njuto o responsible unga police uti sebe msila futi sebe fanya skas kamkar agaba kume futi msila especially unga matu unga matu roadblock ubi talk unga la inda please kera yumsaga zusizi lova ngaba umbani o la lele lova ibona abeza lava abakuru bakhona no intaba yenza bayenza amapolice lawa iwrong umuntu angathi thwathwa ufuze libe lithelezi izinto ukuze yasisile asithi esikholisa amapolice athina awazafuna besihluphe emgwaqweni la siyazama ukusisebenzela ayikwesihlutshwa ayikuthi banikeza imali zethu ukuthi bekhave igephu ethi uhulumeni ngabanika imali bona abantu mabestrike besuke bebashaye no into abayenza iwrong.
Hello, hello, Studio 7. Injani balalela bahle. Ukhuluma ngoThabani Mhlaba ngokuzalwa ngizalwa eMatopo esigabeni sesilozwana ngisegoli njengamanje. Mina msakaze ngikuchoye ukuthi imisebenzi ayisekho emazweni lawo esikiwo. Akusela msebenzi. Imisebenzi impela akula msebenzi. Sesiphila nje ukuthi siyancenga nje ukuthi sizathini. Kodwa kungcono kuleli zweni lakithi esiphuma kilo. Okuyikuthi besifisa kakhulu ukuthi kube igovernment yakithi iyavumela abantu bonke abangaphandle kwamazwe, abangaphandle kwelizwe, bavotiswe lapho ukuze kuzwakale izikhalazo zabo. Kodwa ngiyakwazi ukuba yinto engeke yenzeke lula le ngoba umbuso weZANU-PF ulocindezelo olukhulu kakhulu. Iyakwazi izanu ukuthi uma abantu labo bangaphandle kwelizwe bengavota, yona izadliwa ngoba bonke nje bengaphandle nje kungenxa yayo. So siyacela msakazi impela ukuthi kube lezi zikhalo zethu ziyahamba ziyefika impela phezulu lathi sithole ukuthi sivote sikulapha esikhona.
Salibona nivela lelive Studio 7. Hayi siyezwa impela lapha ukuthi kuhamba kanjani. Ya lo likhulumayo ngubhekani ulapha eGoli. Hayi ngisacela ukuthi ngike ngiphawule lapha kulokho kokuthi imsebenzi yeba isatholakala impela ayisekho. Kodwa nalabo abayenza ukuthi kube nzima yibo bona labo khona ngapha baphethe bona labo Emerson Mnangagwa nehulumende yakhe babhizi bethilizwa linamali babe bejontsha imali bethabe siya ngapha phetheya behambe inhlelo zabo lezo ngoba batshontsha imali bona bodwa selo. Sesidelelwa la emazweni ngendaba yokuthi ilizwe liyahlupheka ngakhe ilizwe letha asilithatheli phansi. Yikho nje kuphela khonoko osokusenza ukuthi namathuba emsebenzi abe engasahambi kahle ngoba ilizwe selihlupheke kakhulu. Yonke indawo la esingena khona sokusetshenziswa leyo advantage leyo ukuthi hayi bona vele bayahlupheka baswele. Yaza ngathi bangayehlisa i-corruption le abayenzayo bake bacabangela abantu bangatshontshi kakhulu ngoba vele ilizwe labulalwa ngukhulu umgabo nabo benza khonokho futhi. Hawu sesikhalela abazali bethu bakithi hawu shame.
Njani bantu bakithi bakwi-Studio 7 nonke nje elilandela i-Studio 7 nabantu bakithi abasebenzela bekhonale eAmerika siyalithanda kakhulu. Siyabonga ukuthi belihlala njalo ukusi-updata nento ezenzakala khona ngapha eMelika nasezweni lakithi. Lo okhulumayo umntwana enhlabathi bakwena ukhuluma elapha eJoba. Hayi mina into le ngikhuluma nje ngiphinda ngithi abantu bakithi kakhulu abasindebeleni abake beyeke ukuthi ma kuthiwa izanu ibitha imihlangano babelokhu behamba besiya kumabhefu besiya nakuphi noma ngabantu abakuphi kwagwanda kube noma beselifana kuphi abake bebheke ukuthi into leyo abayilandelayo into bani. Kodwa ma uzothi umuntu wakithi impela noma ubuya eMpumalanga noma ubuyaphi utholakale ligcwele estadium libhizi liyacula lithi viva zanu viva zanu uyabuphelele khani. Hayi bakithi mina ngithi umuntu nje ekhaya olandelisa ano angiboni ukuthi engangitshela ukuthi ingqondo yakhe ziphelele. Shuthi umuntu nje ongazi into eza akayibheki impilo akayibheki ne-feature yakhe akayibheki ne-feature abantu abakhe ngoba ma unabantwana uzele uyabona ukuthi nje izanu ibulele i-future yabantu bezimbabwe wonke. Angikhulumi yabantwana-ke ibaqedile. So ngithi bantu bakithi mali lengqondo hlukana le nto leyo okuthiwa izanu.
Labo ke bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawo emlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umanyano we United Nations uthi ukuvalwa kwezikolo emazweni alithumi lantathu ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus sokuphazamise imfundo yabantwana abayizigidi ezingamakhulu amathathu 300 million. Ele Tanzania libikwa lilamathuba aphakemeyo okuhlaselwa ngumkhuhlane we-coronavirus ngoba lidlelana kabanzi kwezokuthengiselana lele China lapho okwaqala khona lumkhuhlane. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha kwele Melika. Umncintiswano wokudinga ozamela ibandla eliphikisayo lamademokrasi kukhetho lukamongameli ukhanya usuphakathi kwababili kuphela, umnumzana Joe Biden lo mnumzana Bernie Sanders, kulandela ukhetho lwama-primaries olwenziwe ngolwesibili. UBiden ungene kukhetho lolu esadalala kodwa uphenduke umafavuke njengedabane, wanqoba uSanders ngesilinganiso esikhulu lanxa bengene kukhetho umnumzana Sanders enguye ohamba phambili ngosekelo. Inkisela eyake yaba ngumeya wedolobho leNew York ebincintisa layo umnumzana Mike Bloomberg uhle waphuma ngolwesibili njalo wazisa izolo ukuthi usesekela umnumzana Biden. Abasekeli bakamnumzana Sanders abaningi badanile ngokunqotshwa kwakhe kodwa bathi balethemba lokuthi emaphethelweni uSanders nguye ozakhethwa ngamademokrats ukuthi ancintisane lomongameli Donald Trump kukhetho oluzakwenziwa ngolwezi. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ocubungula ezombusazwe ekhona pha eMelika, umnumzana Dan Moyo.
Kuhambe kahle kakhulu for umnumzana uBiden ngoba ubaba uSanders kube ngathi uyalida kumalanga adlulileyo lawo, kodwa sibona uBiden hayi kumsebenzele kakhulu. I-Super Tuesday imenzele kakhulu ngoba uphumelele wathatha ama-states angu-10, uSanders wathola ngu-4.
Kungaba kusitsho ukuthi njengoba esekhokhela ubaba uBiden uzahlala ephambili kumbe singabona ubaba uSanders emkhulela njalo ngosekelo?
Well, sizobona i-primaries ayo le eMichigan ngoba uSanders angawina eMichigan ulala ithuba lokuthi am-overtake njalo uBiden kube nguye phambili, and angawina eMichigan kuzomnika i-momentum because I think into esiyibonayo esiyibonileyo nge-Super Tuesday le yikuthi once wathola i-momentum yikho kwenza ukuthi uphumelele ngoba uBiden uthola i-momentum yakhe ngomgqibelo maye wina i-South Carolina. So i-momentum ayithole lapho yemenz ukuthi ne-Super Tuesday anqobe ngendlela anqobe ngayo ngakhona. So sisikhangele ukuthi sibone ukuthi i-next one le eMichigan izodlala kanjani. Onqobayo lapha eMichigan I think i-momentum ngoba khona manje I think bangochiki lobhanqa. So ozowina i-Michigan nguye I think ozothola i-momentum entsha eyiyona manje engamenza anqobe abe lama-delegates amaningi uma besiya ku-convention.
Unkosikazi Elizabeth Warren yena uvikwa selakho ukuphuma kulomncintiswano yiloba nini? Siyazi ukubana ama-policies akhe asesandleni sokunxele njengakamnumzana Bernie Sanders. Kodwa engaphuma ubona esekela yena uSanders kumbe ubona esiya ku-Joe Biden?
Masibona abanye asebedrophe off so far bonke basekele umnumzana uBiden. Sengisho even lo mnumzana uBloomberg odrophe off usesekela umnumzana uBiden. So I think inkosikazi Warren at this point uyadingisisa I think ukuthi abhekisise kahle ukuthi okay ole chance layo kubhitha uTrump ngubani phakathi kukaBiden loSanders. Even though njengoba usho ukuthi ama-policies akhe asenxele njengakaSanders, kodwa I think in, at this point in time njengoba sikhuluma manje sokubeyond okwama-policies lokho, I think sokuthi ngubani kahle kahle le chance yokunqoba. And plus engafuni ukuthi ku-unite i-part, I think angasurprise abantu a-endose uBiden.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe njalo uyisizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika.
Hamba, 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 hamba kuluva, bayobona banamehlo.
Amadoda, nangumuntu endaweni madoda, sesenza izinto ezingasazwisiswa izakhamizi madoda nabantu bendawo. Manje sebethe bona abantu bendawo njengoba manje kubo makahambe.
Hamba, 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 hamba wena, bayokubona phambili.
Kwabavame ukusibukela kuFacebook siyaxolisa lamhlanje imitshina yethu kayisebenzi kakuhle, kodwa siza besikhona kusasa. Kungasenani sivale imbiko elisithumela yona, ikakhulu kudaba lokwengezwa kwezijeziso ezetheswa amalunga ezanu PF ngumongameli Donald Trump. Kulabanye abalembono etshiyeneyo kulo party sifanda uthi khona kuyinto ebuhlungu kakhulu ukubona iZANU-PF iqhubeka ngokubulala ilizwe, kodwa abantu abavotela iZANU-PF ngiyazibuza lamanje ukuthi kanti bona baphila kuliphi ilizwe. Then kuzoba lo Sibhemeza Ndlamlenze uthi wena, if truly kunjalo they must ban them from traveling to other countries. Usika Malandela uthi wena, uTrump angithi uncedisa iMDC ukukhipha iZANU-PF embusweni. Manje into angaziyo ukuthi nxa esenza kanje wenza kube lukhuni kakhulu, ngoba iZANU-PF ngeke uyikhiphe embusweni. Bekumele ukuthi nxa ebona ukuthi abantu bahlukumezeke kakhulu, kungani engabotshwa lo mnanga kwaphela. Ulamanga uTrump leMDC yakhona le iyamotsha ibesikhomba iZANU-PF, ngoba kusaziwa kuyiyo ungqondongqondo kuphela. Kuzoba lobanike laphana uOpsi magiyaqothule gatsheni uthi wena, nakimi mnangakwa lochamisa kuyafana. Sikhumbuzo Ncube uthi lokho kungabantu kuzahlupha konke vele, loba yena uchamisa lo ukhanya kule khande liqinileyo njengomnangakwa. Ndolwane Super Sounds isigqibela uhlelo lwethu lwezindaba zekuseni ngengoma emnandi ithi yona Hamba. sisiphetheke ngebezihamba phambili. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump useqelise ngomunye njalo umnyaka izijeziso zenotho ezetheswa amalunga ezanu-PF lilizwe lakhe. Ibandla lezanu-PF selixotshe kokuphela owayeyisiphathamandla sogatsha lwalo lwabatsha umnumzana Godfrey Tsenengamo. Kwanele kodwa likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Mina lani asifeni sonke kweze kuseni njalo ngo-6:30. Olivalelisayo ngontungamilinkoma litshone kuhle.